Soku isika abdisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngomvulo mhla ka 7 ngoNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalaqala iSupreme Court.
Omunye wesiphathamandla zebandla leMDC Alliance esanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esechiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe wegugurawundi.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwe enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhathalo kahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189. Labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Weziphathamandla zebandla leMDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamirai Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esechiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqo eHarare namhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisishiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalaqala iSupreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu la lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts Isithethi nabemdc alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho yesiyathaba siyajabula senza amadili lokho kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu ngasasebe ngasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians iconstitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent akufanelanga ukuthi alandele bani lobani bafanele balandele iconstitution bakhangela icala njengecala izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangazi baphiwe 20 years umuntu echawe ilitsheli lodwa ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho bonke yini esingathi ngesikhiwa simultaneously bejika ilitshe
umnumzana mafa usichasisela ingqubela phambili ngalolu daba
sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uthungamirayelo last kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe sizathatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters senze i-civic education kuzaba le programu ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe iselebreta ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100-1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi upresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018 yila noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile singabanqobi siyanqoba yithi abe-MC bekhulunyelwa him owena uFelix Makale Mafasibanda ijazi elindizayo
iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi segugurawundi umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokhu kuphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kazulu ngabedayela ephalamende ngomthetho lo umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseharare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lwegugurawundi omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana yanga mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlonyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi segugurawundi
The commission should not only investigate
ngibona engani ukuthi ikomiti le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana legugurawundi ukuthathwa komhlabathi ngodlakela ukhetho olungakhululekanga lokunye ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980
lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthwaneni lo umnumzana Liam Kanenga
daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ukomishing kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo
okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kwikomiti le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyizwa kwabo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwegugurawundi lulungiswe
kuqhakathekile ukuthi ikhomishini landele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe kuground ukuze le ndaba iphele.
Idale leparlamente lizaqhubeka lisizwa imbono kaZulu ngalomthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapolisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwegugurawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni yomathebeyland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla leZANU-PF bahlezi belandula ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane weCOVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye ezokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe nezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke le mtshato. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ikuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe sefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokondliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sesikutholile akathesi ukuthi omama ikakhulu bokufuthi sebebaleka udluba. Ngiyabona ubunzima obusobukhona phakathi kwezimuzi.
Uthi lokhu kuchiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile okufana lochago iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ibizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama-cash transfers abakhona kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesikeza kuza ukuthi asebeyitholile imali ngobani abalutshwane kakhulu
ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwe lamalungelo abakhwazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwa amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution icho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resource, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano saswaphutsha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Uqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngoba sebebona nezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho, siphazamise umuntu kundlela ami ngayo la kundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelisi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka-1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulile amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamajumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery No. 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka. Loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWange Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama-scholarships. This is like ukuthi continue sis advance bangakwansi ukuthi basinike ama scholarship ngamfundi maybe I want to do ngiyenza degree they sponsor me kula abanye abangela umsebenzi abaninga umsebenzi eWange Colliery kumele basenzele khonoko ngoba abazange besenzele lutho, so kumele basinike ithuba lokuqala ngabe recruit umsebenzi even kula abanye abahamba esikolo ngakuthi bathatha kume ngo apprentice nesing vale esikolo sawe eCoalfields nakuyi ukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa eCoalfields bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezi-enesenziwa every 6 June, but asikaze sibone action engani ingcono. We have said it several times, so I would kuluma kanene. But bakhanya ngani they are reluctant. Akabenzi lutho, especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows, but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olokhulu waphendula emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi bethathe some of those abantwana ama-deceased labana, at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini, bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esafela emgodini lo. Uthi inkampani yeWange Colliery kubele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika kumgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo, bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWange Colliery. U-Ephraim Zulu ngomunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWange Colliery Company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yeWange Colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kukaTB Joshua oweNigeria obesaziwa ngokuthi ngomprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esinjisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kukaTB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutranga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government
of some sort, TB Joshua ubengasosizalwane salapha eZimbabwe, kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khonapha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kukaTB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
uTB Joshua ube ngumuntu ochumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani, okuseleyo ukuthi uzehlise, uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua. Isifundo sitshele zona sizasala sizilandela, esifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngoyeliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Suko Luhle Sibanda obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela, abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcola kalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhu ingakazakali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Zemidlalo amaqembu amakhulu emidlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngocweleyo.
Ukusibaya sika Group 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leCapes United lona lilemiklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lilemiklomelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lilemiklomelo emihlanu. Emsileni kule Rentals leYada ezilemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibaya sika Group 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusibaya sika Group 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn le Highlanders asele ehlezi phezu kwengalane lemiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulomdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphathi kweviki ukuthi laphana omele sike khona siyeqedisa kwehlula but mfuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa ithuwanza litholanga namhla futhi sathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hayi kumele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho but into engithi njengomqeqeshi sizakwanisa ukuthi nisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibaya sika Group 4 iqembu lenkezi Platinum Stars ilwe lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9-1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lilemiklomelo eyi-6. Iqembu lenkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo wodwa iqembu ngalinye. Kusibaya sika Group 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elilemiklomelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa eleBlack Rhinos kanye leTenex alemiklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyika Diamonds elilemiklomelo emithathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz lo shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thunge Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.